Ivangeli elalotshwa nguLuka. ULuka isahluko sokuqala. Njengoba abanengi sebezamile ukuloba belandisa ngalezi zinto ezicwaliseke phakathi kwethu. Njengalokhu basinika zona labo ababekhona ekuqaleni bezibonela ngamehlo beyizikhonzi zelizwi kube kuhle lakimi sengizihlolisisile zonke izinto kusukela ekuqaleni. Oba ngikulobele ngokulandelana mhlekazi Theophilo ukuze wazi iqiniso ngalezo zinto ozifundisiweyo. Ensukwini zika Herodi inkosi yaseJudea kwakukhona umpristi othiwa nguZekharia owesigaba sika Abija. Wayelomkakhe owamadodakazi ka Aaron ibizo lakhe lingu-Elizabeth. Babelungile bobabili emehlweni kaNkulunkulu. Behamba ngayo yonke imilayo lezimiso zenkosi bengasoleki. Kodwa babengelabantwana ngoba uElizabeth wayeyinyumba bobabili basebekhulile. Wathi besenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu njengokumiswa kwesikhathi sesigaba sakibo. Ngomkhuba obupristi kwaba nguye owakhethelwa ukungena ethempelini lenkosi ukuba ayitshisa impepha. Lonke ixuku labantu lalikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepha. Wabonakala kuye isithunywa senkosi simi ngakwesokunene se-altare lempepha. UZekharia esibona wethuka washaywa luvalo. Kodwa isithunywa sathi kuye,
"Ungesabi, Zakharia, ngoba umkhuleko wakho uzwakele. Umkakho u-Elizabeth uza kukuzalela indodana. Uyithe ibizo uthi uJohane. Uza kuba lokuthaba lokuthokoza wena. Labanengi baza kujabulela ukuzalwa kwakhe. Ngoba uza kuba mkhulu emehlweni enkosi. Kasoze anathe iwayini lokunye okudakisayo. Uza kugcwaliswa ngomoya ongcwele esesesiswini sikanina. Abanengi kwabako-Israyeli uza kubaphendulela enkosini uNkulunkulu wabo. Uza kuhamba phambi kwayo emoyeni lasemandleni ka-Elija ukuphendulela inhliziyo zaboyise kubantwana lokuphendulela abangalaleliyo ekuhlakanipheni kwabalungileyo lokulungisela inkosi isizwe esilungisiweyo."
UZekharia wathi kuso isithunywa,
"Ngiza kukwazi ngani lokhu na, ngoba sengilixhegu lomkami usekhulile."
Isithunywa samphendula sathi,
"NginguGabriyeli mina, omayo phambi kukaNkulunkulu. Ngithunyiwe ukukhuluma lawe lokukubikela lindaba enhle. Khangela, uza kuba yisimungulu. Ungakhulumi kuze kube lusuku okuza kwenzeka ngalo lezi zinto. Ngoba ungakholwanga amazwi ami azagcwaliseka ngesikhathi sawo."
Abantu babemlindele uZekharia. Wamangala ngokuphuza kwakhe ethempelini. Uthe esephuma, wehluleka ukukhuluma labo. Bazi ukuthi ubone umbono ethempelini. Wayelokhu ebaqhweba ngesandla, wahlala eyisimungulu. Uthe esesiphelile isikhathi sokukhonza kwakhe, wabuyela ekhaya. Emva kwalezi nsuku u-Elizabeth umkakhe wathatha isisu, wazifihla okwezinyanga ezinhlanu esithi,
"Yenze lokhu kimi inkosi ensukwini eyangikhangela ngazo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu."
Ngenyanga yesithupha isithunywa uGabriyeli sathunywa uNkulunkulu emzini waseGalili othiwa iNazaretha entombini emsulwa eyayigane indoda ethiwa nguJosefa eyendlu kaDavida. Ibizo lentombi lalinguMariya. Sangena sathi kuye,
"Okuhle, wena othandwe, inkosi ilawe."
Kodwa yena wethuswa yilelo lizwi, wanakana enhliziyweni yakhe ukuthi, "Kambe kungaba yini lokhu kubingelela?" Isithunywa sathi kuye,
"Ungesabi, Maria, ngoba uthandiwe nguNkulunkulu. Khangela, uza kuthatha isisu, uzale indodana. Uza kuyitha ibizo uthi nguJesu. Yena uza kuba mkhulu, uza kubizwa ngokuthi yindodana yoPhezukonke. inkosi uNkulunkulu iza kumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavida. Uza kubusa phezu kwendlu kaJakobe kuze kube nini nini. Lo mbuso wakhe kawuzukuba nakuphela.
UMariya wathi kuso isithunywa,
lokhu kungenzeka njani njengoba ngingazi indoda na?
Isithunywa sathi kuye,
umoya ongcwele uza kuba phezu kwakho, namandla ophezu konke aza kukwambesa. Ngakho umntwana oza kuzalwa uza kuthiwa uNgcwele, uyindodana kaNkulunkulu. Khangela, isinini sakho uElizabeth laye ukhulelwe yindodana esemdala. Le yinyanga yesithupha kuye obekuthiwa uyinyumba, ngoba kuNkulunkulu kakulalutho olwahlulayo.
UMariya wathi,
khangela, ngiyincekukazi yenkosi, kakube kimi njengelizwi lakho.
Isithunywa sasisisuka kuye. Ngalezo nsuku uMariya wasuka waya ngokuphangisa kwelezintaba emzini waseJuda. Wangena endlini kaZekhariya wabingelela uElizabeth. Wathi ukuba uElizabeth ezwe ukubingelela kukaMariya, umntwana weqa esiswini sakhe. Lo Elizabeth wagcwaliswa ngomoya ongcwele, wamemeza ngelizwi elikhulu wathi,
ubusisiwe wena esifazaneni, ibusisiwe lenzalo yesisu sakho. Kwenzeke kanjani kimi ukuba ngihanjelwe ngunina wenkosi yami na? Ngoba kuthe ilizwi lokubingelela kwakho lifika endlebeni zami, umntwana weqa esiswini sami ngokuthokoza. Ubusisiwe yena okholiweyo ukuthi kuza kugcwaliseka lokho okwakhulunywa kuye inkosi.
UMariya wasesithi,
umphefumulo wami uyayidumisa inkosi, lo moya wami uyathokoza ngoNkulunkulu umsilisi wami, ngoba uhawukele ukuphansi bencebukazi yakhe. Khangela, kusukela kathesi zonke izizukulwana ziza kuthi ngibusisiwe, ngoba uSomandla ungenzele izinto ezinkulu, ibizo lakhe lingcwele, isihawu sakhe sikuzo zonke izizukulwana zalabo abamesabayo. Wenzile amandla ngengalo yakhe, uhlakazile akazigqajayo ekunakaneni kwenhliziyo zabo. Wehlisile amakhosi ezihlalweni zawo, uphakamisile abantukazana abalambileyo, ubasuthise ngezinto ezimnandi, abanothileyo wabaxotshabeze. Uyisizile inceku yakhe u-Israyeli, ekhumbula isihawu sakhe njengokuthembisa kwakhe kubokhokho ukuthi uza kuba lesihawu ku-Abrahama lasenzalweni yakhe kuze kube nini nini.
UMariya wahlala laye okungaba zinyanga ezintathu, wasebuyela ekhaya. Isikhathi sika-Elizabeth sokuba abelethe sesiphelele, wabeletha indodana. Abakhelene laye lezinini zakhe bezwa ukuthi inkosi imenzele isihawu esikhulu, bathokoza laye. Kwathi ngosuku lwesificaminwembili beza ukusoka umntwana, babethanda ukumutha ibizo likayise bathi nguZekhariya. Kodwa unina wathi,
hathi bo, uza kuthiwa nguJohane.
Bathi kuye,
kakho lo yedwa ezihlotsheni zakho obizwa ngaleli bizo.
Base beqhweba uyise bambuza ukuthi yena angathanda ukumutha liphi. Wasecela into yokubhalela, wabhala ukuthi ibizo lakhe nguJohane. Bamangala bonke, wahle wavuleka umlomo wakhe, lolimi lwakhe lwachombuluka, wakhuluma edumisa uNkulunkulu. Bonke abakhelene laye behlelwa ikwesaba, kwakhulunywa ngazo zonke lezi zinto kulo lonke elezintaba elaseJudiya. Labo bonke abazizwayo bazilondoloza enhliziyweni zabo besithi,
kambe lumntwana uza kuba yini na?
Ngoba isandla senkosi sasilaye, uZekhariya uyise wagcwaliswa ngomoya ongcwele, wabikezela esithi,
kayibongwe inkosi, uNkulunkulu ka-Israyeli, ngoba ihambele abantu bayo yabenzela inkululeko. yasivusela umkhululi olamandla endlini kaDavida inceku yayo. Njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofeti bayo abangcwele endulo. Ukuba isikhulule ezitheni zethu lasesandleni sabo bonke abasizondayo. Ukubenzela isihawu okhokho lokukhumbula isivumelano sayo esingcwele. Yiso isifungo eyasifunga kubaba uAbrahama ukusinika ukuba sithi sesikhululiwe esandleni sezitha zethu. Siyikhonze singelakwesaba ngobungcwele langokulunga phambi kwayo zonke insuku zethu. Lawe ke mntwana, uza kuthiwa ungumprofeti wophezu konke ngoba uza uhamba phambi kwenkosi ukulungisa indlela zayo. Lokunika abantu bayo ukwazi kokusiliswa ngokuthethelelwa kwezono zabo. Ngoba ngobubele bukaNkulunkulu wethu siza kuhanjelwa ikusa kwaphezulu. Ukuba khanyisela abahlezi emnyameni lasethunzini lokufa lokuqondisa inyawo zethu endleleni yokuthula.
Wakhula ke umntwana waba lamandla emoyeni. Wahlala enkangala kwaze kwaba lusuku lokubonakaliswa kwakhe ku-Israyeli.